Lokho kutshengisela bekumele kwenziwe namhlanje kukhokhelwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe People and Parents for Children with Disability. Omunye wabasole amapholisa ngumnumzana Zisunko Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukugcwaliseka kweziqondiso ezabekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kwezokuthuthukiswa kwabantu, ama-Sustainable Development Goals, SDGs, eye-Growth Age Development Program, GDP.
Thina njenge-GDP sithi kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumente wethu ikhangele kuhlelo zokuthuthukisa abantu abagogekile, njalo nokuthi ilizwi labo lizwakale ephalamende yethu yeZimbabwe. Lokho okuyikho okufunwa luhlelo lwama-Sustainable Development Goals, ama-SDGs, ngoba singachiya abantu abagogekileyo kumbe sikhangelele laba bantu phansi, lokhu kuyinto ebuyisela emuva ukuthuthuka kwethu njengelizwe leZimbabwe.
Kwasekelwa ngumnumzana Charles Nyoni owe-Occupy Africa Unity Square, othi okwenziwe ngamapholisa eHarare yikwephula amalungelo oluntu akusisekelo selizwe.
Laba akade befuna ukumatsha kade belandela umthetho, njalo baphiwa imvumo yi-constitution, i-right yabo yokuthi bazimatshele peacefully. So angiboni nje kule reason yokuthi amapholisa engabayalisa, but njalo angimangali ngakho, ngoba vele siyawazi amapholisa lapha Zimbabwe ukuthi abusa nje vele ekhokhelwa ngu-Robert Mugabe ne-ZANU-PF. Bayenza intando yabo ngama-rights akaZulu walapha elizweni.
Umnumzana Hilary Mlambo ngomunye wabakhubazekileyo obekukhangelele lokhu kufola, obekufunwa nguye labanye bakhe, ethi kuyakwethula incwadi yezikhalazo nje edalela ephalamende kanye lemahofisini kahulumende awe Compensation House.
Asikwazi ukuthi bayalelani, but sibona ngani ukuthi kule politics bakati basitshela ukuthi siyatshayiwa yini, sitshayelwani. Thina siba ku-politics sikhona ukuthi sibe siyazilwela ukuthi siyaziwe, singaphangeli ngaphansi kuphela. Sifuna i-government isimelele, isiyenzele khonoko esikufunayo njengabantu. Siyafana labo bantu.
Okunye okukhathaza abakhubazekileyo njengaye Umlambo ethi ludaba lokubandlululwa kwabo.
Basiyalisa, siyakhalela ngapi thina abantu abagqobileyo? Lathi sifuna umsebenzi, sifuna ukuzenzela izinto zethu, asifuni i-discrimination. Hayi, ayisikho lokho esikufunayo. Bayasibambela njengoba kuthi yibo aba-ebobhoded yini na. Hayi, asikufuni lokho.
Ngenxa yokuphuza kokuthola umbiko okwaliswa kwalokhu kufola ngamapholisa, bese bekhona abaze ukuzaphatheka kikho, abanye bevelele esigabeni seMashingo. Amapholisa abikwa ethusele abekade befuna ukutshengisela laba ukuba bengaqhubeki ngalokhu kutshengisela ngoba bengalandelanga umthetho. Bekumiswe imota ezimbili ezisetshenziswa ukuthela uZulu amanzi ababayo, kanye lebikade igcwele amapholisa angafika phose yamachumi amahlanu bucwadlana ledale lephalamende. Kuthe emahofisini kahulumende ogatsha lwezisebenzi awe Compensation House, obekungenye yendawo lapho bekumele base khona enye yalezincwadi zezikhalazo, bekunyakazela amapholisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.